Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 9 kumabasa 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
sibona ngani kayisondaba yi-COVID-19 ngoba kunje kulabantwana abaningi abasezikolweni as compared to abantwana abazabhala imhloliso ngoJuni.
Uhulumende uthi imihloliso yezimseki elotshwa ngohlangula ayiyi kubhalwa lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Nxa uzokhala abantu abaphetsheya abafuna ukuthi babe lama-passport ba-renewe kuzaba njani ngoba sekhaya kakhulu sikhangela abantu abasebenza labo.
Imbadalo yencwadi zokuhambisa ezama-passports isikhwelile. Umongameli Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli besadaki kwele Mozambiki namuhla bedinga indlela zokuphathisa lelo lizwe kumpi yokulwisana labahlamuki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ageko obulawe COVID-19 eZimbabwe izolo kodwa kulaba litshumi lasishiyankalombili abatholakale belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi asebefunyenwe bele coronavirus selokhe ifike kuleli sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,984. Asebefile bayinkulungwane elamakhulu amahlano lamatshumi amathathu lanye 1531. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela iCOVID-19 izolo bedlula inkulungwane ezilitshumi lane 14,105. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezimbili 2,679. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala selokhe lolu hlelo luqale ngenyanga edluleyo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamatshumi amahlanu 153,238. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amathathu 26,179. Uhulumende uthi imihloliso yezimseki elotshwa ngohlangula ayiyi kubhalwa lonyaka ngoba amalungiselelo ayo ephanjaniswe lubhubhane lwe-COVID-19. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Motswangwa utshele intatelizindaba ngemva komhlangano wekhabhinethi izolo ukuthi imihloliso le isizalotshwa ekupheleni komnyaka ngolwezi ndawonye le mihloliso evele ilotshwa ngaleso sikhathi. Ababalisi bona bathi baqala namuhla ukukhalala umsebenzi kabili ngeviki bekhonona ngeholo eliphansi. Inhlanganiso yezimta le-PTUZ zithi amalunga azo asefundisa ngomvulo ngolwesibili langolwesithathu kuphela kuthi namuhla ngolwesine langolwesihlanu azihlalele ngekhaya. Sibuze isiphathamandla se-PTUZ umnumzana Neshini Mudzitirwa ukuthi balubona njani udaba lokwesulwa kwemihloliso kanhlangula.
Uhulumende uthe ususpendile imihloliso ngenxa ye-COVID-19. Kodwa nxa sibekile sibona ngani kayisondaba ye-COVID-19 ngoba kunje kulabantwana abaningi abasezikolweni as compared to abantwana abazabhala imihloliso ngo Juni, njalo ama decision anje uhulumende kamelange awayenze yedwa engakhulumisananga lama stakeholders education sector afana lama teachers unions labazali and abantwana bafeli kakhulu ngomnyaka odlulileyo ngenxa yokuthi amabalisi bebengaholiswanga imali enileyo. So noma ama imhloliso le or ama examinations angasuspendwa even iminyaka elithumi ebuyayo akusoze kuchinji lutho ngaphandle kokuthi ababaliswi baholiswe imali enileyo ye-$520 abayifunayo.
Abafundi ungathi bebezimisele yini ukuloba limihloliso?
Abantwana abaningi abafundanga ngomnyaka odlulileyo abaqedanga ama-syllabus abo, so abaningi bangkhona abazimiselanga ukuthi babhale imihloliso leyi ngoJuni ngaphandle kwabalutshwane abalimali abayenza ama-private lessons.
Umnumzana Neshini Mudzitirwa ngohlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Uhulumende sekhuphule impatalo yencwadi zokuhambisa ezama-passports. I-passport ephuma ngemva kwelanga elilodwa isibiza $300 emelika alamachumi posi amabili $318. Ephuma ngemva kwamalanga amathathu isibiza $200 $200, kuthi le ejwayelekileyo ephuma ngemva kwamaviki kumbe inyanga ezimbalwa isingama-$60 $60. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi ukudintwa kwama-passports sokuzaphuthuma ngoba uhulumente eselemali yokuthenga imitshina edingakalayo ukuqhuba lumsebenzi. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni.
Kuyayithusa ukuthi uhulumende kuthi kunje abantu bele bethwele nzima izimali zinzihluphanga ukutholakala. Kuphindekelekelele ukuthi vele abantu bebengasebenzi njengoba bekuvaliwe ilizwe vele izinyanga zonke lezi kuphongovula mbijani ukuthi aniphefumule kodwa vele abantu abaningi abalamali. Kathesi nje bengikhuluma nomunye umuntu ongaphandle kwele South Africa khonapha nje emzweni embalwa singakaxoxi khonapha sithi yena embuza ukuthi imali leyi i-$200 leyi ngedola ye-America yimalini ngamaranda. Ngimtshela ukuthi mina yimali engafika phose inkulungwane ezintathu zamaranda. Isithi yena yeyi kunzima nxa sokukhala abantu abaphetsheya abafuna ukuthi babe lama-passport ba-renewe kuzaba njani ngoba sekhaya ikakhulu sikhangele abantu bebala abazisebenzayo esisebenza labo ama-informal cross-border traders bazayenelisa na? Kuzaba lobunzima kakhulu ukuthi abantu bathole incwadi zokuhambisa phandle kwelizwe.
Uhulumende uthi yena imitshina emitsha ikhona izathengwa ukuthi yenze lolu hlelo lube ngcono. Liyakukholwa lokhu yini?
Uhulumende uhlale ethembisa kodwa-ke asilathemba ukuthi indaba ezayenzakala yini njengoba kukhulunyiwe. Sizabona, sizaphela sibone kuze kuzenzakala na. Kuningi sekuthenjiswayo emaphepheni lapha bekhuluma kodwa abona izizakala azifezwa. Asisethembele ukuthi engxenyeni namhla kuzatshintsha kube lokubele kodwa sikwaziyo ukuthi yabona izitori zibhaliwe emanye isiphepheni ubone uzemareviewni ubone kumabonakude kukhulunywa ngenhlelo ezithize kodwa ubone nje kungalanto ezenzakalayo. So asazi-ke namhlanje ukuthi kuzatshintsha na njengoba bekutshiwo ukuthi vele nje umzila wabantu abamelela izincwadi lo mude kakhulu ngakho sifike kuminyaka emibili esiyedlule ku-2019. Asazi-ke ukuthi kuzatshintshwa siqhuba esinganani ukuze-ke kufike ukuthi laba abathola abazama ukuthenga ukudinga incwadi lezo namhlanje bazithole.
abantu ikakhulu abathengisayo kumele bechaphe umngcele bake bebhekane lengxaki yini ngokuswela incwadi lezo kuhambisa.
Kutsho ukuthi abantu abaningi baloku belindile vele. So abaningi abantu bethelenze ukuthi bachaphe imngcele bayesebenza kumbe bayedinga impahla zokuthengisa kumbe bayedingisa impahla. Yikho besibona-ke abanye abantu beze bengene egangeni bethwala yilaba abathwala abantu bangenisa kwamanye amazwe ensitha besebenzisa iy'ndawo zokuchapha ezingavunyelwayo. Bekutshengisela-ke ukuthi incwadi lezi ziyahlupha ukutholakala njalo bezingaphumi. Asazi-ke kathesi-ke kodwa-ke sokuhlungu ukuthi khona intengo sizaba nzima ukuthi abantu baningi bayifinyelele ekubabhadalele imali ukuthi bathi ngcele behambe kwamanye amazwe besiyathengisa abantu besiyathenga impahla.
Umnumzana Michael Mhlahla Ntiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli bogatsha lwe-SADC Troika kwele Mozambique namuhla bedinga indlela zokuphathisa lelo lizwe kumpi yokulwisana labahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo. Abahlamuki laba bahlasele idolobho lePalma kumaviki amabili edluleyo babulala abantu abanengi njalo badala umonakalo omkhulu. Sixoxele ncwadi kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube.
Okumele kuphume kulo mhlangano yikuthi baphume lecebo lokuvikela abantwana, bavikele izakhamizi, bavikele isigaba, izigaba zonke zeMozambique, kungabi khona lokho esikubonayo abantu besifa emgwaqweni. Kodwa njalo bamele baphume lecebo lokuthi abantu abalezikhalazo zokungabuswa kahle, zokubandlululwa, zokuswela inotho, zobuyanga zilungiswa njani. Ngokuba impi ngeke uyiqede kuphela ngokudubula, kodwa iqedwa ngokuthi abantu lokho abakhala ngakho kulungisiswe, ikakhulu nxa kuyinto engaqedwa ngokuthi kusetshenziswe kahle imali, ukuthi lezi ezembiwayo zisebenze kulezo ndawo lapho abantu abavela khona zibathuthukise. Kumele isadakhe le government yeMozambique iphume lecebo lona lelo, kodwa njalo baphume lecebo lokuvikela abantu labo ababe sebebulawa bedutshulwa. So kudingakala amacebo amabili, icebo lokuthi labo abahlamukileyo bangabulala abantu besiya phambili, kodwa kube lecebo futhi lokuthi intuthuko ibe khona kungabi lesizathu sokuhlamuka.
Umongameli weMozambique uthi badinga uncedo thize kwaba kwamanye amazwe, njalo uthi kabasoze bavumele abaphandle laba besiza ngobunengi besenza umathanda elizweni labo, ngoba iMozambique lilizwe elizimeleyo njengawo wonke amazwe. Ungathini ngalokho?
Akuhluphi ukuthi umuntu akhulume ngaliyona lindlela izwe leMozambique likhuluma ngayo ukuthi lifuna uncedo oluspecific, njengoba bekubeka ngesiNgisi. Babuye batsho futhi ukuthi abantu bafuna abazoncedisa bakwazi ukuthi izwe leMozambique lizwe elizimeleyo. Yebo, kambe lizimele linjalo liyehluleka, liyehluleka ukuvikela abantu balo, liyehluleka ukuthi liziphathe ngendlela efaneleyo. Sekulempi elengozi yokuchithekela kwamanye amazwe, ngakho-ke inkulumo zonke lezo kazincedisa bangabantu abalohlupho okumele bancediswe, kodwa yebo kambe bancediswe ngokuhlonitshwa, kodwa bangazi bafaka imigoqo eminingi ekuncedisweni, ngokuba abantu bayafa. Isovereignty kayidliwa, isovereignty ayivikeli muntu. Okuvikela abantu yikuthula, yikho kudingakalayo kumele kuvele kwamanye amazwe. Lokho okuningi abakukhulumayo nxa bengakwazi ukuvikela abantu ngayo isovereignty leyo kakuncedi.
Umnumzana Evidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi lizatshengisela esigodlweni someli weZimbabwe edolobheni lePretoria kwele-South Africa namuhla. Leli bandla lithi lizaxhaswa ngamanye amabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezilenjongo yokuthuthukisa isigaba seMathebelelend leseMidlands. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli saleli bandla kwele South Africa umnumzana Velile Moyo waqala ngokubuza ukuthi kahle kahle injongo yabo ngeyani.
Kuningi esingajabuli ngakho ke kusho ukuthi abantu bakithi bazabe betshengisela. Ukutshengisela kwabo bazabe bephethe amabhakani abazabe baphethe ngezandla azabe ele milobo eyiyona ke yabisisho ukuthi abantu bona bathini. So sizoholwa imetropolis yaseTswane ePretoria iyona ezabo siholela ke siyefika embassy bese sisenza isubmission sinikeze omele embassy yaseZimbabwe la ePretoria.
Sizwa kuthiwa kulenhlanganiso ezimbalwa ezizabe zitshengisela ndawonye lani. Ungasipha amagama azo njalo usitshele ukuthi zona inhlanganiso lezi zimelene.
Inhlanganiso zikhona ke ezingathi ngama stakeholders eziphakamileyo lazo ngoba sihlela lolu hlelo sayenza invitation sathi abeze bonke abantu abangabe befisa ukuthi bezotshengisela ngalolu suku. Zaphakama ke inhlanganiso za register zathi ukuthi zikhona ziyeza. Akhona ama political parties afana nabo zaphu, akhona afana nabo MLF Mthwakazi Liberation Front, kukhona MLO Mthwakazi Liberation Organization. Bonke laba bantu bazabe bekhona bemele inhlanganiso zabo ezamapolitiki. Bakhona abo MDC ababonise ukuthi bazophakama abalapha eSouth Africa bezobonisa nabo ukungasuthiseki ngezinto ezenzakala eMathebeleland. Kukhona njalo esingathi ngama pressure groups nawo abonise ukuthi azobe khona afana nabo inhloko omunye sizwe imbovane kaZulu. Zonke lezi zibonise ukuthi ke zizophakama ngathi ke baningi njalo ke ngisho nabasesikhosini inkosi uBulelani Khumalo nabo bathumele idelegation ezobuya izotshengisela nayo ihlangene labantu bakomthwakazi.
Manje ngemva kokutshengisela lokhu lokwethula ugwalo lwezikhalazo zenu, kuyini elikukhangeleleyo phambilini?
Kusho ukuthi abantu kuzabe begqoke ezimnyama ukubonisa ukuthi bayalila bayakhala abantu bakamthwakazi bazilile basezinhlungwini. Okusho ukuthi bafisa ukuthi bakhutshwe lezi mpahla ezimnyama ezokuzila. So ngaleso sathi ke ama-demands ethu esiwafakayo kuhulumeni sikhangelela ukuthi uhulumeni asiphe impendulo ngemva kwenyanga ezintathu. Loba ungabe impendulo engaphelelanga kodwa sifuna ukubona inyathelo uhulumeni alishoyo njalo alenzayo ukuthi elithatha ukuthi ke aqalise ukukhangela ke indaba zeMathebeleland. Lokho kusho ukuthi ke mawuhulumeni lo eqhubeka ke engakwenzi lokho kusiphoqela ke nathi ukuthi ke siqhubekele phambili ngoba iqalile le march eSouth Africa. Kahle kahle ke sizoqhubeka futhi size siphakamise isiphakamiso sethu sizwakale emhlabeni wonke jikelele.
Umnumzana Velile Moyo ngowebandla leMthwakazi Republic Party kwele South Africa. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi kulowesilisa oleminyaka yokuzalwa engu-64 othi watshayiswa ngemota kamahluli womkhulu uJustice Luke Malaba ngo-2018. Ngokunjalo, umnumzana Herosi Moyo uthi ufuna ukuhlawulwa njalo abuyiselwe ibhayisikili lakhe atshayiswa eligadile laselithathwa ngumtshayeli kamala. Izim Live yona ithi inkundla yeFacebook isibambisanelo manyano weWorld Health Organization kumkhankaso wokuqondisa impiko yamanga efakwa ngabantu kuFacebook mayelana ngomkhuhlane weCOVID-19. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani kuStudio 7, sanibonani bafowethu lenjani. Le ifoni engikhuluma kiyo ngekamama eyami ifoni ngizoyibhala lapha ngilinikeze bona, kodwa ngabingelela kustudio. Ngilo mbuzo engizibuza wona bafowethu ukuthi kanti ustudio 7 inamba livula elizaziyo kuphela ukuthi le ngekabani, ngoba kudala ngabingelela kule namba enizoyifaka la, akekho umuntu ophendulayo, akekho. Angisalizwa kulezi nsuku, le radio yami layo ifile makunezulu, ayibambi kahle. So angisatholi lutho, indaba zakithi angisazazi. So ngazathi ngumuntu wemzini mina, kanti ngumuntu wasekhaya. Ngiyacela bafowethu, ngiyacela ikakhulu impela uDube Mthembo Zithembayo, ndoda wena uyangazi, ngicela lingipheni izindaba bafowethu.
Ya, ngithanda ukuphikisa emagama wabantu laba ababili abantu Chamisa uzathi abantu egangeni uMonzora nguyimkhokheli. Lela siloqiniso lelo. OMonzora bale party yabo, uChamisa bale party yakhe. Ngalawo abantu bethandana loMonzora, bathandana loMonzora, sithi singakungena lokho, sithi singabaqondisa ukuthi abaye kuChamisa abahlale khona ngapha. Njalo into abayikhulumayo kuyabasekela, abayigugura into elibi la bantu bobabili la. Thina ngapha sikusebenza into zikaMonzora labo makhuphe babo, thina sikhangela uChamisa. Chamisa pambili, ahoye Chamisa, ahoye Chamisa, lisale lina lobuthutha bena bomonzora benu. Ngindlovu, siyabonga.
Ngiyabingelela abasakazi baka Studio 7, lingabe linjani lonke kundawana zonke lapha elikhona. Ngithi mphawule kulo baba lo thina uChamisa, ukuthi ubotshwe uChamisa yikho ukuthi okuzafeza ukuthi eZimbabwe umthetho uyalandela. Bangaka abantu bakithi ababulawa yiZANU-PF bengakaze kulandelele, ungakaze kubotshwe muntu. Mboni ngani ubaba lo ingqondo zakhambona ukuthi ziright kuhle kuhle sibili? Umuntu ongabulalanga umuntu nguye ofuna ukuthi abotshwe efele ejele. Kuye ukuthi umuntu abantu abagangayo babulala abantu athula thina umthetho right kibo, kungabotshwa yena lowo muntu oyedwa. Abantu babo bafunda ukunanzelela izinto. Uma usupport umuntu ungazathi opponent yakhe, simele ukuthi ithwale nzima ngokuthi umphikiselani lo wena omthandayo. Iqiniso sinxa sesikhangela indaba yokuthi umthetho kumele usebenze, awumelanga usebenze emtini ongelacala, kodwa kumele usebenze emtini olecala okwazi ukuthi umuntu lo wabulala abantu. Lokho kurobhana kwepolitiki, lokho kurobhana. But esingakufuniyo thina ukuthi kube lokubulalana. Ufica umuntu sebulala umuntu, kathi esilayo uyathathelwa ama-MPs kwenziwani? Asila ndaba la. Ngokwabo igame yakho, igame yabo yepolitiki. But when it comes ekutheni kula madoda amele angena ejele, ubaba luyabaza abantu abamele bangena ejele, kayekele ube lokho khulumela abantu into ezingayisizwa. Ethu uChamisa, uChamisa ye uMonzora, uMonzora yena, uMonzora ungene kuhle eRobo Makhupu.
Salibonani basakazi baka Studio 7, njani ukuphila? Hayi mina ngiyaphila, ngingumama waseMartin Wald. Ngithanda ukukhuluma ngebala leli elikhona leli elithi MDC Alliance, elisetshenziswa yiphathi kaPresident uNelson Chamisa, eselifunwa nguMakhuphi, elifuna kodwa sithena yena abantu abangene MDC Alliance asomthethweni asophathi, kodwa kathesi siyiphathi. Okuthi sili kuyisizathu esiqakathekileyo kuye ukuthi nxa ezama ukuthatha leli ibizo elithi MTC Alliance yabe siqeda uChamisa wamuthi du, kanti ke kayisikho khonoko. Ibizo kalihluphi, uMDC Alliance vela kumela ngasimekele. UMDC Alliance sizamsebenzisa njengoba vele kuyi-alliance. Ngombono wami bembona ukuthi vele singathi MDC kube lo C, sifake for uChamisa, sifake uT for uTendayibidi, or uB ngokuhlanganela kwabamaphathi bathathe initial A1 kuyakuhlanganiswe kuyaphuma ezilonke kulo siye uqaliseni. Kuyabe kusithi ukuthi MDC Alliance Chamisa atendayibidi banibanama njengongumhlanganelwa wabo bonke behlangene. Sibone ngani vele kuzahamba MDC Alliance akumele asimyeke, vele bekuvotwa esikhathini esiningi kule MDCT kababuchankirayi, kule MDC khona kule MDC kababuhelishileni, kodwa abantu kade bevota belapha kavele abazi khona. Vele kakuhluphi, MDC Alliance vele akumele asimyeke. Siya edela phambili nxa kuyikuthi kuyavumakala. Ngombono wami mbona ngani kumele ku-edele.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Abakhokheli bamazwe aseAfrika bahlangene ngomabona kude kuliviki bekhulumisana ngodaba lokuguquka komkhathi. Ababulawa ngomkhuhlane wezinso kwele Cameroon baya phambili ngokutshengisela kwabo okuqale ngomvulo kwesinye isibhedlela bekhonona ngokusilela kwemitshina yokubelapha. Siziqhibe ngodaba oluphathelane leMelika. Ukuthethwa kwecala lokubulawa kukamnumzana George Floyd kuqhubekele phambili izolo kufakaza amapolisa kanye lengcwethi kwezempilakahle. Amapolisa agoqela uJody Stinger loJames Reyerson atshele inkantolo ukuthi umsolwa njalo owayelipolisa uDerek Chauvin wasebenzisa amandla edlulise amalawulo ngaphandle kwesidingo lapho ebopha uFloyd wabangela ukufa kwakhe ngokumswelisa umoya. Ubufakazi bababili laba buhambelana lobunye osobethulwe ngabafakazi abanengi abagoqela wona amapolisa. Kodwa amagqwetha omsolwa athi uFloyd wabulawa izidakamiswa. Izolo adlale amazwi kaFloyd ebandezelwe angazwakali kuhle esithi kulawo mazwi uFloyd uzwakala esithi uthethe kumbe usebenzise izidakamizwa eziningi. Kepha elinye lamapolisa la lithe lona lizwa uFloyd esithi kasebenzisi izidakamizwa. Ukuthethwa kwaleli cala kuyaphambili namuhla. Sixoxe lomunye wabalandela lolu daba, umnumzana Rafael Mthombeni.
Abajujisi lalaba abafakazi benze kuhle kakhulu ngoba okukhona kuzaba ukuthi nxa ngikhangele kuzaba yangisa kakhulu ukuthi ngemva kokufakazi obuhle kangaka obuqine kangaka buvelela endaweni ezehlukeneyo ebantwini abahlukeneyo ikakhulu lalaba abasebenza laye lo ujaha lo uChauvin, ngibona ngathi kuzaba yangisa kakhulu nxa bangehluleka ukuthi bamfumanise elecala. Ngoba eqinisweni ikuthi lanxa kuyikuthi laba abohlangothi lokuphikisa bangaletha i-evidence engabe ikapela lokhu osekulethiwe kathesi, angiboni ukuthi kuzaguqula lokhu osekukhulunyiwe kathesi. Ngoba iqiniso yokuthi lo umpolisa wasebenzisa udlakela olukhulu kakhulu ukuthi abulale uFloyd.
Ubona luphetha njani lolu daba?
UFloyd lanxa wayephambanisile, nxa kuyikuthi kuphambanisa lokhu akwenzayo, kwakungayisikho ukuthi kufanele ukuthi akufele khonokho, hayi kabulawa umuntu. UFloyd kazange atshinge lokhuyana kokuthi wayesilwa la amaphoyisana, ngoba esilwa lawo ngesimo sakhe ayiso sona umzimba wakhe, babengazoze banelise ukumfaka insimbi leziyana, bamfake futhi ngemuva. Wazinikela yena ukuthi afake izandla zakhe emuva ukuthi afakwe insimbi. Kanti nxa usumfakile umuntu insimbi, wamfaka futhi ngemuva insimbi zangkhona, okunye kuseyini? Lo besehlanya, uhlanya wakhona kusasiza ngani? Akusizi lutho. So ngibona ngathi kababuye sibili balethe ubufakazi babo, bakhulume onke lokhu ukuthi wayele ma-drugs kusystemu yakhe kumbe wayela lokhu lalokhu. Kodwa mina kangiboni ukuthi kuyaguqula ukuthi wabulawa.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngomunye wabalandela ukuthethwa kwecala lokubulawa konsundu weMelika, umnumzana George Floyd. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi imihloliso yezimseki elotshwa ngoNhlangula ayiyi kubhalwa lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Imbadalo yencwadi zokuhambisa ezama-passports isikhwelile. Umongameli Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli besadaki kwele Mozambiki namuhla bedinga indlela zokuphathisa lelo lizwe kumpi yokulwisana labahlamuki. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.